akulacaleli khona babotshiwe nje ngokuba vele kuyindlela yokubahlukumeza yokubethusela yokubenza babe isibonelo kwabanye abalwela amalungelo abantu kuyindlela yokuthi bethuke baphume bayephetheya bayehlala khona bacatshe ukuze lo ohlukumeza amalungelo abantu izanu PF lombuso baqhubeke bebopha bechaya behlukumeza ngendlela abajwayele ngakhona ngakho ke kakulacala la kancane kulokho abakuchoyo bababophela into engekho bababophela ukubethusela babebophele ukwethusa abanye njalo abangabe befuna ukwenza njengabo ukuvikela amalungelo abantu bazama ukwethusela wonke umuntu olonembeza ukuthi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe bafuna sivume ukuthi kuqondile khona lokho bafuna sivume ukuthi ilizwe livuswa kahle lona livuswa kabi bafuna sithi akulandlala bafuna sithi imisebenzi igcwele bafuna sithi i-economy iqondile ngakho ke nxa singavumi kumele baqhubeke bebopha abantu besethusela abantu lokho abakwenza kumpofu lamanye amagqwetha kuyisibonelo ebantwini ukuthi yikho lokho esiyakwenza khona nxa ngabe usukuma ngakho ke kuyazakala vele ukuthi baphila ngayo naleyo ndlela akumangalisi ukuthi kabahloniphi malungelo amagqwetha ngoba vele bengahloniphi amalungelo abantu beZimbabwe ubonke jikelele
Inhlanganiso zamagqwetha zithi okuzidanisayo kakhulu ukuthi amagqwetha la abotshwe uphenyo lwamapolisa lungakenziwa lungakapheli kungakabi lobufakazi bokuthi ngempela abantu laba badala icala uthini ngalokho
Vele into yokuthi baqale ngokubopha basebedinga ubufakazi iyaqhubeka into esuka kudala esuka ngo-1980 uzakhumbula obaba uDabe ngobaba uMasuku babotshwa ngendlela efanayo abantu abanengi abafa ngesikhathi seGugura Hound esingababoniyo futhi namhlanje abanyamalalayo banyamalala bethathwa kuthiwa kuyadinga ubufakazi isimo ke sona leso kasimanga lokho esiqhubeka ukubotshwa kwamagqwetha khona lokho bababophile nje baseza athi badinga ubufakazi besitsho abafuna ukubudala ngokuba bungekho lobo bufakazi yindlela vele abasebenza ngayo kusuka kwaphakade iminyaka engu-40 basebenza kanjalo mhlambe bese seguswini njalo babesebenza njalo beyizani labeyizanu besempini ukuthi babophe abantu kungelabo bufakazi bayaqhubekeka ngayo naleyo nto kakulabo bufakazi asoze babuthole bazazama ukubudala kodwa baza kwehlulwa kukhona lokho